engabazwayo abayitholayo babebe bengabantu ababe besephathini e-affiliated le-ruling party. Kodwa iningi labazayo abazake beyithola. Yabekelwa bona ababa. Laba abanye amahlanganiso abasoke beyenelise ukuyithola. Ngoba nxa sikhangela ngokwenza kwabo nyanga lanyanga kumbe ukuthi sithi iminyaka edlulileyo le, hayi, akulaba-ke beyenelisa. Hayi, mina angiboni ukuthi kungatshintsha. Kodwa ithemba alibulali, befuna ukusipha thina abangasobe inhlanganiso yabo, kuyabe kukuhle. Kodwa ngokubona, hayi, abaningi bethu asisoke siyithole.
Siyezwa njalo umnumzana Nema isithi sokufanele abatsha abafuna ukufinyelela limali beqale betshengise ukuthi balobuciko obuthile esingathi yi-training skill and expertise.
Iningi labatsha into abayikhulumayo eyama-training and skills. Iningi lakhona abana. Njalo nje ungakukhangelisisa njengokuthi mina ngihlala enhlanganisweni esemaphandleni eChisumbanzi. Iningi lakhona uyabe usithi umuntu ohlala ekhaya i-training le-skill enjalo uyabe ezayithola ngayo. So ukuthi nxa esithi yena uyabe efuna ukuthi safeguard ukuthi abantu abazathola leyo mali babe ngabantu abayaziyo into abayenzayo, abanama-certificate, abanama-skills anjalo njalo. Kuhle, kodwa esikhathini esiningi sifuna ukuthi ekhangelwe ukuthi is it practical ukuthi ekhulume into enjalo. Ngenxa yokuthi iningi labatha alila ama-skills nama-trainings awakhulumayo. Unless yena nxa esithi uzaqala ebaphe ama-training nama-skills akhona, ebe sebepha imali, khonokho singakuzwa, kungazwisiseki.